lingali tshona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha igama ngumike wobe namhla kuhlelo sixoxa ngabatsha ngokuqakatheka kosuku lwe international day of the girl child kuhlelo silomsakazi nguye osethulela uhlelo lwe pink and purple olukhangela indaba zokuthuthukiswa kwabesifazana elizweni namhla kuhlelo silothembi fidar Thembi ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho mayelana ngokuqakatheka kosuku lwe International Day of the Girl Child.
I International Day of the Girl Child lilanga eliqakathekileyo kakhulu, lilanga that is recognized emhlabeni wonke jikelele ukuthi sibone ukuqakatheka komntwana wenkazana. Sibe kwazi njalo ukuthi umntwana wenkazana akusingumntwana nje ukuthiwa kumele ekhule esebenza emakhishini, eklini endlini, ekesim kani watsha njalo njalo mningi imisebenzi umntwana wenkazana angayenza eyezandla ngokuthanda kwakhe.
Inhlanganiso ye-United Nations iyasho ukuthi usuku lolu lujonge ukukhuthaza uzulu emhlabeni wonke jikelele ukuthi anikeze amantombazana amathuba okuzithuthukisa alinganayo labesilisa. Sikhangele umsebenzi owenzayo, ubona ngani bakhona na abesifazana abaningi abakumsebenzi wokuba ngumsakazi, njalo liyathola na amathuba okuzithuthukisa?
Elizweni bakhona abesifazana benza umsebenzi ofana lalowo engiwenzayo ukuba ngumsakazi, kodwa akulula ngoba lami ngangena nzima. If I can say, most of the shows esiwabonayo ziyabe zenzwa ngabantu abangamadoda, njalo amanye amathuba asiwatholi ngoba kuyabe kulama conditions sometimes ukuze uthole lelo thuba compared to umuntu wesilisa.
Nxa sesikhangela uhlelo lwePink and Purple, ubona ngani uhlelo lolu luyasiza na ekuthuthukisweni kwabesifazane elizweni?
Luyasiza kakhulu ngoba abesifazane bayathola iplatform leyo ukuthi benelise ukuxoxisana labanye abesifazane labanye abantu jikelele emhlabeni, ngoba baningi abantu ababona umabona kuthi television noma ababe bebukele online ku-YouTube. So kuyabasiza ukuthi bethole i-exposure and sixoxisana labantu abafundileyo abafika emazingeni amakhulu. So khonokho lakho kuyabanika amathuba ukuthi bekwanisa ukushowcase ama-talents abo.
Gqiba ingxoxo yethu Thembi ngokuphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kubontanga ikakhulukazi abesifazane.
Amazwi ami okugcina okukhuthaza abontanga ikakhulu abesifazane ukuthi asithatheni indawo yethu singasabi. It's not easy, kodwa isibindi silaso sonke. Kwesinye isikhathi kuthatha isinqumo ukuthi wena uzitshele ukuthi into engifuna ukuyenza angisoze ngiphumule until amaphupho amefezeka. And amaphupho ayafezeka as long as usebenza nzima. Akula nto that is given to umuntu on a silver platter. Akula nto ebuya nje uyayisebenzela. Nxa noma kuyukuthi ufuna ukuba ngu-sportswoman, uyavuka ekuseni uqala ukugijima. Nxa ufuna ukufunda ube ngudokotela, vuka ubale. Noma kungaze kuthatha isikhathi esinganani, kuzafezeka kuphela ngelinye ilanga.
Silukanti abasithanda ukubonga uThembi Fidar ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolwesibilizo lokandaba uhlelo lwabatsha olwe The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngalokho abahlangana lakho elizweni. Sengitshaya phansi ivole evalelisayo ngenjabulo, igama lami ngumike wobe, thwakazo muhle zimpapo muhle, bye bye.